Soku izika disenda baku VOA Njebele.
Lingali vuka njani zilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 29 Mpandula 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje kulomuntu oyedwa owakobulawayo obulewe ngumkhuhlane we COVID-19 izolo abane babanjwa igcikwane le coronavirus. Ukudonselana isigodlo sebandla le-MDC iMogentswangirai House kuqhubekela phambili abatsha benxazombili zaleli bandla belokhu bezivalele esigodlweni lesi.
Hayi, sisenkantolo njengoba ngishilo kungekudala nje sobe sesinalo i-ofisi lethu.
Ibandla le-MDC Alliance selilandule umbiko owethulwe ngumphathimtambo obona ezomvikela umnumzana Owen Muda Ncube ukuthi lizama ukugenqula uhulumende ngodlakela lisebenzisa amazwe aphetheya.
Abantu laba sebephendulela isikhuni ngoba ede sichisa bona khathe sefunda ukuchisa thina.
Izikolo zivulwe izolo amatitshala engayanga emsebenzini phezu kodaba lweholo. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala.
Sithole ukuthi kulamanye ama-provinces kade kule 1% attendance yababalisi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Kulomuntu oyedwa wakobulawayo obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Abane babanjwa igcikwane le-coronavirus. Ugatsha lwezempilakahle luthi abane laba bathole leli gcikwane elizweni. Asebele gcikwane leli elizweni sebezinkulungwane ezedlula isikhombisa 7816. Ukudonselana isigodlo sebandla le-MDC iMogentswangirai House kuqhubekela phambili abatsha benxazombili zaleli bandla belokhu bezivalele esigodlweni lesi sikhuluma nje. Amapolisa kade egqaqele isigodlo lesi abikwa esukile ntambama labasakhulayo abalithumi lambili kade bebotshiwe bakhululwa. Sixoxe lesikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Khaliphani Phukeni othi okwenzakalayo yize elizadlula nje ngokuphazima kweso.
Ngiyabonga msakazi ngaleli thuba osinikeze lona. Okwenzakalayo eMogentswangirai House ukuthi laba obaba ababethethe umbuso ngobudlwangudlwangu labana ababefuna ukuchisela umama makhupha endlini bethu ngoba ngumndebela akabuyele emathebheleleni akula muntu wesindebeleni ozobusa iZimbabwe. Baqalile futhi ubudlwangudlwangu babo bafika laphana ngabo ubudlwangudlwangu bangena e-ofisini lethu batshaya abafana bethu. Sisekhothi nje njengoba ngikhuluma nawe ukuthi sikwazi ukuphinda sithathe i-ofisi lethu.
Manje lizathatha manyathelo bani ngodaba lona lolo?
Hayi, sisenkantolo njengoba ngishilo kungekudala nje sobe sesinalo i-ofisi lethu. Lo jake ngikhuluma ngaye nababanye abangabe esebenzisane nabo sebezixotshile ngoba i-constitution yethu ithi ungasupporta elinye iqembu usuzixotshile emhlanganweni.
Labo okuthiwa ngabasakhulayo bebandla lenu okuthiwa yibo ababize abanye labo abe MDC Alliance belokhu bengamalunga enu na njalo ngasiyela ukuthi kuhamba njani ngabo bona la?
Hayi, kulo jaha oyi-1 unguye owathi ngoba esenamanye amacala akhe abenawo asebhekane nomthetho wasesuka waya ngale njengoJudas wafika wathengisa ke bamnikeza imali ke yikho ukubuya esethatha laba abe-alliance ebuya labo e-ofisini lethu.
Lo ngumnumzana Khaliphani Phukeni isikhulumeli sebandla le-MDCT ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Lokhu sikudaba lunye ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolwela ilungelo likaZulu umnumzana Mbuso Ofuzwayo.
So mbona ngazathi ukuthi intsha ingabe ikwenza ingela abadala siyabe singaqinisanga ngoba ngomgqibelo umnumzana uChamisa ukhulume ngokuthi uzake yawathatha lawo mahofisi. So mbona ngazathi intsha iyenza ilosekelo lwabadala bebandla lelo.
Ngokubona kwakho lokhu okwenzakalayo kungaba kulesandla seZanu PF phakathi yini njengalokho okucatshangelwa ngabanye?
Sobala ukuthi ekuxabaneni kwabo iZanu ilesandla esikhulu and ihlezi ingumxabanisi. Uzathola ukuthi kanengi nengi kuyathiwa imali enengi iye kugatsha lwe-CIO. I-CIO kanengi nengi imali leyo yiyo ehambisa iyathenga abantu ukuthi bengahla amabandla abe divided. Yilo elilabantu elingenisa abantu balo ukuthi bedala ukuthi kuchitheke. So kungazake kungethu ukuthi bakhona asebebanjwe i-CIO, bakhona abangabe besebenzela mbeni besetshenziswa yi-CIO. Lokho kakudawutheki.
Ubona uyababona yini uChamisa loMakhuphe behlalisana phansi bekhumisana umlotho?
Bona bezimisele ukuthi bafuna ukukhulula abantu beZimbabwe, kungayisi ukuthi benza into zezifiso zabo. Akukho kungabamisa ukuthi behlale phansi. Okungabe hlula ukuthi behlale phansi into eyodwa ukuthi babe bethethe imali yesitha ukuthi bahlala phansi bethini lo banika imali uzababuza ukuthi lenzani. Kodwa uma kuyukuthi genuine ikungazwani kwabo boyi-2 nokuthi kungela mali yesida, hayi bangahlala phansi bexoxisane bebonisane, amboni into enzima. Kodwa uma kuyukuthi kule mali yesida kuyazila ngoba omunye engafa.
Umnumzana Mbuso Ofuzwayo ngolwela ilungelo likaZulu ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Yebo yebo yebo, mthoka komuhle. Selinqosa kuhlelo lwabatsha olwethi connection ngolwesibili maviki wonke. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili sixoxa ne-COVID-19 esihlasele inkulungwane phose eziyithiyagalombili zabantu 7816 eZimbabwe. Sathinta njalo udaba lokwephulwa kwamalungelo abesifazana okwenzakala elizweni phansi kwe-COVID-19 lockdown. Silukandaba lingakhuthwa yilolu hlelo. Lilami uMaikhobe ngo 8 ntambama.
Ibandla le-MDC Alliance selilandule umbiko owethulwe ngumphathintambo obona ngezomvikela umnumzana Owen Muda Ncube wokuthi lizama ukugenqula uhulumende ngodlakela lisebenza lamazwe aphetheya abenhlanganiso ezizimeleyo labanye asebaxotshwa kubandla leZanu PF ababethiwa liqembu le-G40 abafana lomnumzana Jonathan Moyo. Uncube utshele intatheli zindaba izolo ukuthi amazwe la asebenza lezinye izizalwane zakuleli ukungenisa izikhali elizweni ngudlu ukuze baqale impi. Uthe njalo ibandla le-MDC Alliance liqamba amanga ukuthi kulokwephulwa kwelungelo loluntu elizweni lokuthunjwa kwabantu ngoba lifuna amazwe aphetheya angenele agenqule uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Kodwa uthe abezomvikela abasoze bakuvumele lokhu. Ibandla le-MDC Alliance lona lisole amazwi kaNcube lisithi ajonge ukwethusela abasekeli balo, kanti njalo uhulumende udinga isizathu sokuhlasela leli bandla njengalokhu okwayenzakala ngesikhathi seZabu phambilini kweGugurahundi. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli salo umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Sina abantu be-MDC silwisana le-corruption, ubusela, ama-adoptions, ukutshontsha abantu ebusuku, lokwenza i-tribalism abayenzayo le-nepotism. Economy file ngenxa ye-corruption. Ngalokho ke abantu laba sebephendulela isikhuni ngoba ede sichisa bona khathe sefunda ukuchisa thina. Thina sine emthethweni singabantu esifuna ukuthi abantu bazuze imali yabo elohlonzi. Sifuna abantu bafunde ezikolo. Namhlanje izikolo zivuliwe azange kubele ngitshela amatitsha abaqala bahambe ukuyadlala nje amatope. Yikho ke thina sifuna ukuthi ezibhedlela kube lwemithi lamadokotela. abantu baline basuzuthe hayi ukukamba manga aluhlaza tshoko ukuthi kunase sitrena ama military insurgency lokho ikusigolomba okunzima kakhulu silintsho le international world gayibuye ize kwenza I study or singathi I commission baze kuzwisisa kuhle ukuthi kambi MDC njoba yona ingala nje lesikhali nje lesodwa sesithena ngubani I international relations le international law siyakwazi ayivumelani lakho lokho yikho ke libona ukuthi vele ikhu asiyithathi asiyifuni yikho zange sizame ikhu njengoba nabenza ikhu bathathela umgabe uhulumende bavele abafuni umuntu ophikisana labo
bakhona abanye abathi umbiko kancube lo uyethusa ngoba igugura hundi layo yaqala kanje kuthiwa kutholakale izikhali lithini ngalokho
ithumba seliza bhoboka ngoba siyakwazi ukuthi kuzani ngokwabo kulwemkenke emthathu eyabalisanayo siyakwazi umuntu obusayo ngubani hathi lokho esikuphonga ukubona mahlabe ezulu qina nini kodwa impi le iyamanga esithi cyber warfare ifuna abantu bayinanzelele ngoba baza kubelithusela bafaka izinto eziningi abantu babothwe ukuthi yini lingakhohlwa ukuthi ngama 1983 kusuka kufika ku 1987 kwabuya i 5th brigade bahlanyela izikhali benza konke babulala abantu besithi bafuna ukubona abantwana bema dissident konke lokho silabantu ababulawayo within a week bephonga uqunywa nje ngamakhoti Rhodesia Front ositshela siyaliqinisa asifuni zame lingathatha umthetho luwenzo wenu lina enzanini into zonke ezikuconstitution ezekudemonstrator ezokupetitioner ezokuyigost law ezokwenza ama-strike kodwa lingathathi ngitsho lelitshe ntsho lani libe ngabantu elimsulwa ngoba laba bantu sebefuna ukuphonga ukusipha amacala esingawani esingalawo
umnumzana Felix Magalela Mafasi Banda ngumsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo we-Studio 7 ekobulawayo izikolo zivuliwe izolo amatitshala engayanga emsebenzini phezu kodaba lweholo sixoxe lesikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala emaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers of Zimbabwe umnumzana Nation Mudzidirwa ukuze sizwe okuningi ngalolu daba
Sithole ukuthi kulamanye ama provinces kade kule 1% attendance yababalisi amanye ama provinces kade kula ma 5% attendance yababalisi sike sakhangela esikolweni akuyenzi ukuthi sisiqambe ngamabizo kade kulabo 0% iattendance yababalisi kulezinye ikho kade kutholakala kulabo headmaster labo deputy head kuphela sikhangela futhi kundaba yabantwana abaningi bangkhona bathina bebuyela ezindlini wakade kungela ukufunda kade kuyenzakala esikolweni sithole futhi ukuthi uhulumende kade sepromisile ukuthi uzaletha impahla zokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 ama-PPEs esikolweni kodwa sithole ukuthi ezinye esikolweni akula impahla lezi azikabi khona so abantwana abanye kade bebuyile bezigqokile ama-maski abo angasiwa ama-quality mask ukuthi siwakhangelela ukuthi agqokwe ngabantwana lapho abahlangana khona babaningi so ababalisi bayakhala ngendaba leholo ukuthi abala izimali zamabhasi abala izimali zemaskufis zabantu wabawo yikho bangalugcuhanga namhla emsebenzini
likhangelele ukuthi kuzahamba njani asithi uhulumende ayale elokhu engaliphi imali yona le eliyifunayo kuzaqhubeka kuhamba njani
siyabeloku sihlezi ezindlini ezilonga uhulumende ingasiphanga imali yona le esiyifunayo ngoba kunje asila izimali zokugada zamabhasi ukuthi sibuyele emsebenzini asila izimali zokuthenga ukudla asila imali yokuthi sibhadarele abantu wabethu ama-school fees kunje ama-rentals ngama-$20 to $30 per room kumalokishini ama-school fees abantwana khathesi ngama-$30,000 RTGS iyabe equivalent to $300 so kunje nxa ngihola $30 kanye soze asisoze sibuyele emsebenzini ende sakuvumelana njengababalisi njengehlanganiso ukuthi asibuyeli asilugcobi as long uhulumende engasiphanga imali yona le esiyifunayo ende kuyabe sokusegcekeni ukuthi uhulumende sehlulekile ukuplaya important role yakhe yokuthi aprovide education elizweni afundise abantwana ngoba as long ababalisi behlezi ezindlini abantwana bengafundi kuyabe sokusegcekeni ukuthi uhulumende uhlulekile ukuplaya irole yakhe ukuthi aprovide education.
Umnumzana Nelson Mudzidirwa isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala emaphandleni iAmalgamated Rural Teachers of Zimbabwe kumbe ATUZ. Ubexoxa ecingweni leStudio 7 eselubhani. Manje ngesikhangelo eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi uRebecca Masawi oweHarare ubesemthethwandaba izolo ethoniswa icala lokuthumba abesifazane ababili ababethandana lomyeni wakhe. Batshaywa kabuhlungu omunye waze wabhubha. Iphephandaba leDaily News lithi umahluli wedalele High Court umnumzana Martin Makonese uselahle isicelo sebekade befuna ukumisa ukungcwatshwa kakutsha kwababulawa ngesikhathi sombhuqazwe weGugurahundi. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Njani basakazi beStudio 7 likhuluma lesizalwane seMatopo. Ngizwe lapha na besithi uMakhupe usethethe ibizo leparty kaChamisa lelabathi MDC Alliance. Kwathi uMakhupe yilo azayisebenzisa kumabhay elections la azaba khona ngoDisemba. Ngiyithanda lapha na mabe khona abalandeli beMDC Alliance lekhokhelwa ngoChamisa. Bengicela ukuthi ngabe bayamcebisa abumbe linye ibandla elitsha elingahlangene lezinto zawoMakhupe labomonzora. Ngoba ingiqinisa ikhanda ngesikhathi basongumele baye kumabhay elections bazomvimba ukuthi asebenzise ibizo naleli ithi MDC Alliance. Yikho lapha azazibone sesala khona engasela party. Ngoba kusukela ekuqaleni ndiveleni ngumuntu ophikisana lekhodi. So uma umuntu ophikisana lecoach ekugcineni vele awusoze uphethe kodwa ngoba ekuqaleni waphikisa wathena iMDC thile ayichiya ngo-2020 yena nguye kumele ayikhokhele asomakhupe isinqumo secoach yena kahlangani laso yena uzoya ebantwini bayithatha iMDC Alliance omakhupe baya kuma MP omakhupe labomonzora baxotsha wathi yena uzoya ebantwini baxotshisa ama MP lamanje lokhu kunjalwa kula kutshintsha ngombe enye into ayenzayo ngokuxotshwa kwama MP baxotshisa amakhansila wathi uzoya ebantwini lakho kwaba njalo wathula zwi wathatha iHarvest House wayikhothi wehlulwa wayithatha wayinikeza uMakhulu wathi yena uzoya ebantwini wathula zwi lamanje igama balithethe balinikeza uMakhulu sesithi yena uzoya ebantwini inkani ayizozimsebenzele ngaphandle kokuthi avule yakhe iphathi entsha engahlangene loMakhupe kumbe engathintani loMakhupe ngoba veleni ekuqaleni nguye umuntu ophambanisayo ngokuthi akhuphe uMakhupe ngendluzulu yena angena esikhundleni ngenkani esebenzisa inkani le-tribalism.
Thina vele njengamaZimbabweni isitha sethu sinye izalo PF makungasuka izano nje embusweni yonke impi izolunga. So abantu abayeke nje ukukhuluma lokhu bakhulume lokhuya isitha zethu sinye esikade sasitupa from 1980 izimbabwe vela sikaze sikuthole ukukhululeka thina asikaze sikuthole ukukhululeka yiphi inkululeko esayitholayo ngoba izani ilokhu isenza khona lokhuya eyayithe izokulungisa ayikaze kulungisa akula makilini akula mgwaqo ayikho nje i-development ekhona into ekhona ezimbabwe ludubo udubo nje into oyibonayo ibhalwe ebusweni babantu abantu bazwela ngisho ukudla khona manje bakhuluma ngokuvulwa kwezikolo abazange bayo-checka ngisho isikolo esisodwa lokuthi bayospreya nje ukuthi abantwana bahambe endaweni ezisafe kodwa nje into abayizweni ukukhuluma amatitsha aholiswa lutho into abayizweni ukusela kuphela nokuba betshontsha imali bethwale imali bezisale masokukhulunywa beze ngathi balunge kakhulu ye sanibonani sanibonani basakazi abahle khuluma longwena la egoli ngokusebenza la ngokuzama emtshela siyabonga konke lisenzela khona ukusithumela inyuzi wonke nje siyabonga ngathi uNkulunkulu engaligcina esesihlale singabaphileyo ndingelela bonke abantu bezimbabwe amagumbi amanomhlaba ngoba sesagcwala igama ngenxa yesitha esisodwa esiyizalo PF umnangagwa ngaphambi kokuthi ayekhuluma ngama-sanctions lawo ethi abasuse aqala susa ama-sanctions lawa ngoba afakela abantu bezimbabwe yina labantu bakhe labe ezalo PF abaqale ekhaya ukuqala bethi besiyacela le thina vela asithinta ama-sanctions la bengafuna ukwenza ngathi ukuhlupheka kwezimbabwe kwenziwa ngama-sanctions kwenziwa yibo lebandla lakhe lezalo PF akanamahlonize ukuthi uzothi emdala engabe esegugile behambise okhuluma amanga abantu bahlukunyezelwane abantu baboshelwane baboshelwane abantu be-MGC baboshelwane abantu ungakhuluma kabi ngezalo PF sekumele uboshwe uthonisiswe nzima uvalelwe unqatshele ibheyili akukho right lokho vela angakhuluma ngokuthi akususwa ama-sanctions afaka amanye ama-sanctions phezu kwala akhona angasuswa la ngoba vele akubo la makhampani abo abantu bathwele nzima ekhaya kukhuphuka lokhu kwenzakala lokhu yabona lo bekhuluma ngama-sanctions bethu ama-sanctions asuswa ngathi iwayeza ezimbabwe ihlupheke into eyenza abantu bezimbabwe bahlupheke namhlanje yizanu PF aso ma-sanctions la abafakayo so lokhu bangakukhulumi vele bangazidlali ngabantu
ndiyonile basakazi westudio 7 mina lapha ngikhuluma kunye indaba eyihluphayo lapha kuthiwa kathesi umnangakwesithi khona amakhiwa afuneke eplazini kanti kasuke waxothileyo amakhoya layo azabuya njani nexothi plazi abanye bebabulala esenza everything ngabo kathesi besuke bafune ubafunelayo njengoba isithi i-MDC kayifuni ke inye yamakhiwa inamakhosi ayo izina seyifuna i-MDC kathiyani lokukhululoku khule nto zakhe ezingasebenzile
salibonani futhi lapho bantu basakazi bonke abe-studio 7 ngithanda ukulibonga maqala lonke umsebenzi wanoma uhleli wenzayo kangaka ngithi ngabe inkosi iyaliphathisa liqhubekele phambili ngehlelo zenu ngiyaphinda njalo ukuba lapha emsakazweni ngizathanda ukuthi ngikhulume ngendaba encane ekamama uMakhuphe le abayenzayo thina ngapha ehlangathini singabhegoli akusijabulisi lokho okwenzakalayo ukuthi abantu liyabona ukuthi isilwane naso siyabuya sifuna ukuzophuthuma umuntu lina libabili isidede ukuthi libone ukuthi isilwane lesi singasenza njani singabaleka sikhwele phezu kwesihlahla kumbe singame isifindi silwe lesilwane seseduzana liyaqala futhi ukulwa lina lodwa liqala ukubambana liyibuyiselana phambi ligiqana laye lisithi lenzeni kwafana ngoba lizadliwa lonke isilwane akutshoyo ukuthi hhayi thina ngokwethu njengabantu bakamthwakazi asilasayithi esingathi silimele ngoba lathi sakhula sasabangaka endaweni akithi mina engizalwa khona eflabhuzi ithara asiyazi indawo kithi ayizange idivelophe kusukela kudala sibona ukuthi kulo mgwaqo osuka endaweni okhe westin eglisten siyemberengwa so umgwaqo sowavala kusela lezi moto ezihamba lapho silo mgwaqo osuka evokola siya endaweni akithi ngizalwa khona empembezi ibridge kule bridge ekudala lakhulunywa ngebridge leli siseseprimary sasayise sayisecondary sasathatha emsebenzini lanamhla liyakhiwa ngalelo bridge kubuhlungu kithi ngoba kithi kufana nokuthi siphekelezele umuntu uyabe siya kwintombazana yakhe uyafika yena abe singena endlini alale wena obesusala phandle ungayazi into eyilandelayo so thina sikwazi sikulandelayo vele kungcono ukuthi kwezepolitics kumbe thina njengomthakazi vele siphume kuzwe zabomama uMakhuphe labochamisa labonangakho ngoba thina uncedo asiluboni kithi ngoba ngikhuluma la manje izulu linganakithi laphana endani okuthiwa impembesi uyalala ungaphesheya komfula imizi yasekhaya ikhamele njengangale komfula awukhona ukuya ngale ngoba umfula bogcwele amanzi egcwele izimoto zifike zijame lapho lathi abantu sime lapho abantwana besuke esikolo esecondary yakithi okuthiwa emgwabeni efokola uthole ukuthi abantwana bonke labo balala egangeni imizi beyikhangele kungela ndawo ukuthi lizacapha ibridge lakhona so akulancedo thina esilutholayo akula development yabakhona kithi ngiyancenga ukuthi ngabe unkulunkulu angenele elizweni lakithi njalo ngiyacela ukuthi basakaze ngicela linandlelele iy'nkulumo zonke kakhulu liyenzele isivakatshela lakithi endaweni yaseflabhuze lizwe okusihluphayo kuzwakale emoyeni lo ongasihluphiwe hhayi ngiyabonga igama hhayi nangusimona ngiyabonga
bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Esikhangele esivela ngapha kwele Melika lamuhla ntambama umongameli Donald Trump lozancintisana laye kukhetho oluzayo ngenyanga kaLwezi umnumzana Joe Biden webandla lama-Democrats bazadibana kwingxoxompikiswano yakuqala i-debate uTrump ungena kulingxoxompikiswano esetheswa amacala ambalwa abalisa ukungabhadali umthelo we-income tax lokuqamba amanga ngodaba lwe-coronavirus sixoxe nesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Raphael Mthombeni sambuza ukuthi ubona kungani induku loxakuxaku kuzawela ngaphi
yikho mbona ngathi kumpikiswana ngxoxo yabo le uza kumela kunoko engxenya kubeke njengamanga kubeke njengezinto zonke ezinjalo labo abazobe bemlaleli bazavumelana naye ukuthi abamqambela amanga ukuthi kazanga bhadala ama-tax kodwa embona ngathi buzamchaya nxa kuyikuthi labo babuzayo ama-moderators bangambuza bemphethe eduze ukuthi i-coronavirus wayiphatha njani enxenye lapho yikula bangaluza khona ama-points athile ngoba eqinisweni aka ambona ukuthi ulakho ukuyivikela i-corona ukuthi wayiphatha kuhle ngoba ngithi uyale emi ngokuthi ngavala ama-frematina ngavala ama-border ngavala lokhu kusaqalisa kodwa ke kusiya phambili wasuzenzani
uTrump uyazakala njengomuntu othi nxa iphikisana nabantu asebenzise amabali amanye anganinga ukuthuka lokunye okunjalo ubona ungani kuzasebenza yini kuBiden
ye nxa kusiza kulapho sibile kungathi ungumuntu lwana ongathi kahlanzekanga ekukhulumeni lokuthethisa lokuye ukweyisa abantu njengomntwana wazalwe lesipuno se-gold emlonyeni asomuntu ohlonipha abantu njengalokho kodwa ke ngizaphinda njinge ngibuyele khona phana ukuthi i-base yakhe ngibona ngathi yikho ekufunayo iyakuthanda silikorokela nxa ethethisa khona phana khuluma amazwi angathi ngawokweyisa ukudlithisa bayakuthanda kodwa ke kuza kuya ngokuthi yena umdala uBiden uziphatha njani bekungamelanga ukuthi kuyime engimcebisayo kwenza ukuthi nina ungahambi laye engutshoyo ukuthi angaphikisani laye ukuthi kwese sikhathi umuntu nxa ekuthethisa wena uthathe amanye amabala angahambelani naloko okuthethiswe ngakho so mina bengingamcebisa khonapho ukuthi it's time nxa engathi uyamkhalimela engathi uyamthethisa yena azihlalele khonaphana kuphela aphendule lokhu akubuzweyo
umnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esedolobheni leTexas.
Uhlelo lwethu lwalamhlanje othi sikhangele inhloko zendaba ebesilazo lamhlanje. Ukudonselana isigodlo sebandla le-MDC iMorgan Tsvangirai House kuqhubekele phambili. Abatsha benxa zombili zaleli bandla belokhu bezivalele esigodlweni lesi.
Ibandla le-MTC Alliance selilandule umbiko wethulwe umphathi ntambo obona ezomvikela umnumzana Owen Mudancube wokuthi lizama ukugenqula uhulumende ngodlakela lisebenzisa amazwe aphetheya. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olibhalelisayo ngoChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela njalo ebulenjini ku-www.voandebele.com.